VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhlanje zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi.
Kujabulisa kakhulu ukuthi abe-VRRZ bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelele endaweni ezikhatshana. Okutho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate, i-ID, bakhona ukubana bahle bayirejista baphiye on the voters roll.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota liqhubekela phambili kobulawayo. Umabhalane kahulumende weMelika ubona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende yakwele Ukraine namuhla. Kucutshungulwa ukuthi eleMelika lingaphathisa njani lelo lizwe elibhekane lendlala ngenxa yempi esaqhubeka lele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye sizwa kulomsakazo. Kulezi zalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ezimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhla zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi, owabulawa elokitshini le-Diepsloot eJohannesburg, uThuso Khumalo usipha lolu daba ekhonale eJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthethwandaba, umchuchisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalitshumi lane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo okuxhumanisa abayisikhombisa lecala lokubulala uMoyi Unyathi. Uthe abayisikhombisa laba bethweswa amacala agoqela ukubulala ngenhloso kuhleliwe, ukuzama ukubulala, ukutshaya ngenhloso yokulimaza, ukuthatha imali ngobuqili, lecala lokuthumba nokuzama ukuthumba. Sebesebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawo yini amagqwetha azabamela kulecala. Abane babo bathe bazadinga amagqwetha, kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende. Umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besize emthethwandaba ngolwesihlanu sebelamagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze icala lithethwe bephandle. Ukubotshwa kwabesikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili yizalwane zeZimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala uNyathi esihluku esikhulu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukaNyathi.
Sizabe silelandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqinisweni abakwenzayo lokho kumele bajeziswe. Kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenza. Kumele bagwetshwe ngoba imuli kaElvis Nyathi lathi njengezakhamisi buhlungu ngendlela ahamba ngakhona.
Isikhulumeli seviyo labachuchisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukaMoyi Unyathi.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kaMoyi Unyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owaleyo kukhuluma le Studio 7 ubekhona onayo esithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfakanyathi kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezalwane zakwele South Africa izigebenga ecatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe. Unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa izalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga, loba nje baba labo ubufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga. Ukhangele lokuthi kuvele onenge emthothandaba ngolesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake izicelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota ole-biometric voter registration luqhubeka kuhle kobulawayo. Lakwezinye izigaba zemandebeleni, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Abazeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kamabasa bathi luqhutshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi, kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela, kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivotile wonke ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM kusesha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yenake ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izekhi iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni. Kathesi abantu kufuze sithathele leli thuba ikakhulu kwabatsha, sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizo ethu khona, ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masi lesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi, sineke sure ukuthi amavizithi akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselela ukuthi abantu kube lokhetho. Uzabona ukuthi sesipitizela, sesiminyezela, ayisikho lokhu. So mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abantu akathesi asigijimele ngobuningi, sithathele ithuba sibone ukuthi amazwi ethu akhona abhaliwe.
Okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Cora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa nezithupha.
Mobile outreach yezeki siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo lwemabhethi laba-ID ole registrar. Lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele izinto adengalazo ama-birth certificate laboma-ID asuke lapho ahleqonde kulaba abezeki afike aregistri. Okujabulisa kakhulu ukuthi abe-mobile outreach yezeki bakhone ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokhu akuze kubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana. Okutsho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayirejista bakhe on the voters roll. Njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificates lama-IDs bengabantu abakhulileyo okwesika even kudala izimuli eziningi esicabangela ngitho umuntu olakho lokho. Wonke umuntu angave ethi nxa esetholile lezi zinto asinyele kwabezeki lapha ahle afike arejista. Siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe luyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale, wonke umuntu who's 18 and above appear on the voters roll.
uZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Balane kahulumende weMelika obona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende weUkraine umnumzana Denis Shimal emhlanganweni wezomnotho osaqhubeka eWashington lamuhla, njalo uzakhulumisana leWorld Bank leInternational Monetary Fund ngokuphathisa lelo lizwe. Babikwa bezacubungula ukuthi bengaqeda njani uhlupho lwendlala leUkraine lapho okulempi esaqhubeka ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Udaba lwempi le lubikwa luzabe luyilugudwini emhlanganweni lo lapho kuthe gwaqa amazwe omhlaba. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bona indaba leyi iqakatheke kakhulu, kumele ihluzwe ihlaziwe. Kodwa kunye kumqoka njalo yokuthi kumele kudinge indlela okungaqedwa khona impi yonaleyi, ngoba iRussia layo khanya ifuna ukuphikelela ngempi yonaleyi, and ekugcineni umhlaba wonke uzagcina usuluzile, ikakhulu abantwini. So ngibona kuqakathekile ukubana kube labantu abazaba ngumlamlankonzi bedinge indlela lamaqhinga ukubana impi le iphele. Iloba nje kule mhlangano le i-IMF iqakatheke kakhulu sibili kuze incede abantu be-Ukraine. Kodwa nxa sikhangela phambili sibili, xa bezahluzisisa indaba leyi, impi ngokwayo izaletha udubo oluningi akhona nje ku-Ukraine kuphela kodwa kwamanye amazwe. So kumbona kuqakathekile ukubana kudingwe omlamlankunzi abangaletha ukuthula behlanganise amanxa avela e-Ukraine lamanxusa avela e-Russia ukuze kubonise indlela yokuletha ukuthula engasoze ilimaze umkonomi womhlaba wonke ijikelele.
Kambe kuthi kungaba lo mthelela omkhulu yini kwimnotho yamanye amazwe impilo esaqhubekayo?
Ngoba ngasikhayele kakhulu mina lamazwe njengeZimbabwe, almost 50% of ivele eRussia actually. So either way, whether Ukraine kumbe iRussia, amazwe amaningi sibili azathintwa yinto yonale ye-Ukraine. Ingakho kumqoka njalo kuqakathekile ukubana nxa yohlangano ye-IMF kuhluzwe kuhlaziye ukubana ama-economy amazwe amanye la athintwa njani ludaba le-Ukraine. Ingakho-ke kuyabe kumqoka njalo kuqakathekile ukubana kudinge indlela yokubana kube lokuthula. Ngizachezelela khona lokhu ngoba okunye nje sabe sikhangele sithi ngesilungu ama-symptoms ukuthi umuntu angagula njani ngcono, akhwehlele njani ngcono, simnike yini tissue, simnike yini henki. Kodwa kuyabe kuqakathekileyo ubona umuntu lo engaguli. Kubona kwami kuqakathekile ukubona sikhangela insukelo yangkhona, sikhangele ukubana kungabi lempi ingqobela phambili yempi yonaleyi, ngoba impi sibili ayilunganga, i-cost yempi iphezulu kakhulu. Kumele kudinga amaqhinga ukubana impi ngokwayo injani iqedwe iphele.
Sesikhangela zona inhlanganiso lezi ze-World Bank le-IMF singabona ziphathisa yini ele-Ukraine okungcono okwedlula lokho eziyazikwenza amazwe e-Afrika?
Nasikhangela indlela i-IMF le-World Bank okubunjwa ngayo, i-IMF ibunjwe nge-shareholding structure. Amazwe ale mali eziningi yiwo ale-more voting power u-IMF laku-World Bank. Ungaba ama-organization abunjwa after World War II ikakhulu ukuthi ancedise amazwe ase-Europe athi amazwe ase-Afrika. So ngibona zani ngenxa yakhona lokhu ngendlela inhlanganiso lezi ezabunjwa ngazo le-share holding structure yangkhona kuzabalula ukuthi bancedise i-Ukraine okwedlula amazwe ase-Afrika.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sicubungula ukuthi abasakhulayo basibona njani isimo esiselizweni ngesikhathi eZimbabwe selifikise iminyaka engamachumi amane lambili lithole uzubuse. Ukungahlaliseki kwentengo yempahla lemisebenzi etshiyeneyo eZimbabwe kuyaqhubeka ngesikhathi ingcwethi esicubungula izomnotho zesithi okunye okubangela lesi simo yimpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esidale ukuthi intengo yempahla ikhuphuke emgambo yemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masoko usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ekupheleni kukambimbitho besime kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72.7%, kuthi idola elilodwa elemelika lilingana lamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu lengxenye emkambo omnyama, i-350 Zimdollars. Kuthi isilinganiso sikahulumende sisithi idola elilodwa lemelika lingamadola akwele Zimbabwe alikhulu lengxenye, i-150 Zimdollars. Ngeviki ephelileyo, ikampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless iqale ukuthengisa i-airtime yedola lemelika okutshengisela ukuba isisindo semali yeZimbabwe siyehla nxa iqathaniswa leyaphandle. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abathengi abavikelelanga ekukhuphukeni kwentengo ngaphandle kokuba kulungisiswe umnotho welizwe.
Indlela yokuvikela abathengi ekukhweleni kwezinto yikuthi kuqiniswe umkhonomi. Umkhonomi nga usuqinile uza kwenza ukuthi abantu babe lemali emaphokethini, babe lemisebenzi lamabhizinisi abo aqine, kuza kwenza ukuthi izinto esizithengisela ngaphandle zibe ziningi okwedlula lezo esizithenga ngaphandle, kuza kwenza ukuthi kube lula ukubhadala izikwelede zelizwe elilazo kangaka. Konke lokho kudinga ukuthi umkhonomi uqine uproduce, kanti ke imali evela ngaphandle ize elizweni izohlanyelwa. Uqina kwezomkhonomi kudinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kuqala.
Ngeviki edlulileyo uhulumende wengeze iholo labakubutho kuphela ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-37%, esithi lokhu kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ikakhulu ukudla elizweni. Umnumzana Qhubekani Nkala ongumongi uthi zonke izisebenzi zikahulumende zihlaselwe kungahlaliseki kwentengo, ngakho ke uhulumende kumele engeze iholo lezisebenzi zakhe zonke.
Lapha kulobunzima asazi ukuthi kwenzakalani uma sokukhanya kule nketha betshabi engaka. Abanye abantu sebekhanya beqakathekile kulabanye, kodwa indlala itshaya wonke umuntu. Zonke izisebenzi ziyayifila i-inflation ekhona. Isifiso besiyikuthi ngabe uhulumende uyakhangela wonke amahlandla akhe, encedise abantu bonke, engezelele bonke ngokufananayo ukuze izisebenzi zisebenze zijabulile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungadala ukungakhuphuki kwentengo yempahla.
Okukhulu i-government engakwenza yokusubsidiza i-fuel, yiyo eyi-contributing factor enkulu ekukhweleni kwama-prices. Kuthi e-South Africa i-fuel iyakhwela between 1% and 2%, ngapha i-fuel iyakhwela by about 10%. Even though we were affected by the same things. So because of those changes, the government kumele adjust, especially ama taxes, or the price in akwela. Kuba lama effects as well on the dollar price, ama taxes, because like iakwela at a percentage together with the price.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa umnotho emazweni omhlaba e-International Monetary Fund ixwayisa eleZimbabwe ukuba isikwelede sayo silakho ukukhuphuka ngenxa yokwehluleka ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, ukhuluma ngesikwelede selizwe leZimbabwe.
Yezwa njalo ukuthi i-IMF ayo iyatsho lapho ukuthi kuzaba lohlupho olukhulu lokuthi isikwelede ilizwe eyabe ilaso ukubana ibhadale izikwelede zangaphandle sizaba sikhulu kakhulu njengabantu beZimbabwe kuzenza ukuthi le investment ngelalo hlobo ingenzakala eZimbabwe kuzenza ukuthi kungabi le trading enhle phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Sesomhlaba sifika ukuthiwa i-global village fanele singenelane kwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kodwa nxa uhulumeni eyawulungisanga abantu lathi abaphansi ngaba kuzasingeneka kwisilimasi.
Ngeviki edluleyo umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma eseHarare emhlanganweni wabosomabhizimusi uchaze ukuba sokufakwe indlela ezokubhadala izikwelede zangaphandle besekelwa libhanga lomhlaba wonke jikelele. Ethi njalo lokhu sekuthuthukise ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso eziphathisa ngemali ezaphetheya. Abe-International Monetary Fund kunyanga edluleyo ekaMbimbitho bathe bayananzelela ukuba iZimbabwe iphakathi kwezikwelede kodwa iyamukela ukuzimisela kwelizwe leli ekubhadaleni izikwelede. Ekuqaleni komnyaka ka-2022 uNcube ubike ukuba isikwelede seZimbabwe siphosa sibe ngamabhiliyoni alitshumi lane, i-13.7 billion. Embikweni owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kuthakazelelwa uzibuse uchaze ukuba ngomnyaka ophelileyo umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso esiphezu kwesikhombisa ekhulwini 7.4%, kuthi lonyaka kukhangelelwe ukuthi uthuthuke phose ngesithupha ekhulwini i-5.5%. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi eleZimbabwe lonyaka linanza iminyaka engamachumi amane lambili lizivusa, abanye abeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi abasiboni isizathu sokujabula bona bebanjwa ngamandla ibubi besimo somnotho ukuthi bachaphe ingcele besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Intathelisa indaba yeStudio 7 umqondisi Dube sethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron khonale kwele Botswana.
Iningi lithi ngabe ngokuya ngabo ngokukhula sibe yikho khona ngabe sibe sekhaya eZimbabwe labazukulu sebephumula kodwa bavinjwe yisimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Unkosikazi Emilinyoni ohlala eHabroni oleminyaka ephose ifika amachuma esikhombisa kulokhu ehlala kwele Botswana esithi kuye leningi elafulathela emakhaya awulasizathu sokuthakazelela ilanga likazibuse.
Kunzima elizweni lakithi eZimbabwe, thathe singabe lathi siselebrate i-independence yethu silabazukulu ekhaya. Khathesi ngileminyaka engu-69 lokhu ngihleli egangeni ngizama impilo ukuthi ngiphile ngoba ilizwe lakithi lilahla izintandane, lilahla yonke into, alilabafelokazi, alilani, yilizwe nje kuphela.
Ngesikhathi bekutshaywa impululu iningi lithe gwaqa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo kuthakazelelwa ilanga likazibuse. Kwabanye abafana lomzana Dumezwe Ncube eHabroni bekulilanga elifana nje lamanye.
Uzibuse lo welizweni leZimbabwe kithi esilala kwaphandle, it doesn't really add much impetus or impact. Isizathu why sisukile ekhaya ibona laba ababusayo abenza ukuthi sibaleke ekhaya. Bengabe bethole uzibuse, besitholele uzibuse, kodwa behluleka ukusebenzisa uzibuse lo ngendlela eqondileyo. It's only benefiting them. Thina sifa ngendlala, noma sisekhaya, noma siphandle. To be honest, I do not recognize the Zimbabwean Independence Day. It's just one of those days. Maybe I'll only look forward to the soccer results between Islanders and Dynamos.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Migrants kwele South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe abala okuningi obangakuthakazelela ngesikhathi selanga likazibuse.
Abantu abahleli kwamanye amazwe kabalasi isizathu sokuthi bathakazelele ilanga lokukhululeka kumbe uzibuse, ngoba abantu bathi bona isizathu sokuthi babe semazweni yikuthi akekho uzibuse. Kwakucatshangwa ukuthi ngo-1980 abantu bonke bazathola labo umnotho, bakhululeke, bahlale kuhle, bathole imisebenzi, bangene kwezamabhizinisi. Kodwa-ke ngemva kwe-42 years abantu bayahlupheka, bagcwele emazweni, abasekhaya bayahlupheka, basebenza kokhothama, kakulamsebenzi.
Iningi elingaphandle kwelizwe libhekane lobunzima isikhathi amazwe amaningi eseqinisa imigoqo yokungena kwabokuza imuli yeZimbabwe lokhe ithukuthele ngokubulawa komunye umnumzana Elvis Nyathi oshiswe kabuhlungu eGippsloot kwele South Africa kuyisibonelo sobunzima kwabeZimbabwe ababhekane laso bedinga impilo kwamanye amazwe. Kusenjalo inhlanganiso yamanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-Southern African Development Community SADC ikhiphe umbiko lamuhla isenzela eleZimbabwe amhlophe ngelanga likazibuse. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kulabontanga abeZimbabwe abathi akukho abangakujabulela ngokufikisa iminyaka engamachumi amane lambili ilizwe lathola uzibuse ngoba uhulumende esehluleka ukuthi adale imisebenzi. Umnumzana Khutakwashe Msanka ongusomabhizimusi uphambana lalo umbono ekhuthaza abatsha ukuthi basungule amabhizimusi. Asizweni ekhuluma lo Michael weStudio 7.
Siyabonga baba. Usuku lolu lusuku olumele lujabulise wonke umntana weZimbabwe, especially thina esikhulayo. Lusuku olwasinika uzibuse wokuthi thina njengabantwana beZimbabwe sizibuse, njengabantwana beZimbabwe siziqinye, sibe khona ukuhamba edolobheni singethuki lutho, sibe khona ukubana sitholakala sisenza ezembuso welizwe singahlupheki, sibe senza okwe economy elizwe singadubeki ngenxa yokuthi silokuzibusa okugcweleyo, siyaziqinya ukuzibusa lokho. So ilanga leli lilanga eliqakathekileyo sibili, especially thina abantwana esingahambanga empini, ngoba ngesikhathi leso singakafiki kuleli langa kwakungakhona ukuthi mina lawe sikhulume siphuma khonapha ku-TV abantu besizwa, ngoba sasincindezelwe ngamakhiwa. So kwakhathesi sokumnandi sokumgcika sesiponsa ukuthi sikwenze konke ngenxa yamaxa wethu asilwe nayo.
Uthi ndiludaba ngenhlelo zikahulumente ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha. Kodwa basakhona abantu abasaplaya abaningi abakhala besithi abatholi amathuba lawo. Sike sathinta udaba lwemisebenzi, udaba lokuthola imali kuhlelo lwe-Youth Empowerment Bank. Bakhona abaningi abakhala besithi abakuboni lokho, ikakhulukazi endaweni zabo. Basakhona abanye sike saxoxa labo besithi abakaboni njalo u-official ovela kwi-Empowerment Bank obakhuthaza isithi buyanini liyothola izimali. Ungathini kwabasha kubantu abasakhulayo abalombono besithi hayi bona bathi uhulumende akasebenzi idadala lokubathuthukisa?
Asilabatsha abokuthi babe bemelele bona ukuthi belandwe ibhenki endlini izobanika. Ibhenki ikhona ukuthi inike omutsha olomubono ukuqalisa ibhizimusi, ayikhona ukuthi inike umuntu eyabengelamubono. Enganika umuntu nje ukulanda uhlezi umbuse bhawa, awusozi uyayidla imali leyo uyayinatha ungelambono. So abasakhulayo bona abayekele ukuthi kuthiwa into lezi zimelele kumbe abezanu PF abe ruling party babesehla. Ungahamba ebhenki akula muntu obuza ikhadi lephathi yakho, akula muntu obuza ukuthi iphathi yakho, bakubuza ukuthi iproposal yakho wena ufuna ukwenzani. Sebehlala lawo phansi sebekuncedisa sebekunika imali.
Lowo ngumnumzana Khutakwashe Msaka obexoxa no Michael Bewe Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni ngowa fast 6 kusasa ekuseni. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.